Ngemva kokufungiswa kwalama kansila onake ayabe esekhangelelwe ukukhetha umeya wakoBulawayo kanye lomsekeli wakhe okulapho iningi lezakhamizi eziveza ukukhathazeka kwazo ngokuthi leli dolobho lizakhokhelwa ngubani. Isikhulumeli sekhansili yaleli dolobho unkosikazi Nesisa Mpofu ugcizelela ukuthi ngempela sebeqalile amalungiselelo omkhosi wokufungisa amakhansila ngolwesihlanu echasisa ukuthi ngubani okhetha umeya uma kulandelwa isisekelo sombuso.
Cetisa ukukhetha umeya singathi it's in terms of section 103 of the Urban Councils Act chapter 29:15 siubala njalo lomthetho section 277(2) of the Constitution of Zimbabwe unumber 20 of 2013. Umthetho lo uthi khona emhlanganweni wokuqala wecouncil, nxa sithi umhlangano wecouncil sithi umhlangano wokuqala wamacouncilors uchewa ngu-provincial administrator. Kulo umhlangano ama-elected councillors ayakhetha ngaphakathi kwabo umuntu oyi-1 ozaba ngumeya, bekhethe futhi omunye ozaba ngu-deputy mayor. Siyananzelela ukuthi emhlanganweni lowo ukhansela oyi-1 ule-vote eyi-1.
Ethi zikhona iziphathamandla zekhansili ezithile ezingena lumhlangano kodwa azivoti, kuvota amakhansila kuphela.
U-PA uyabe phakathi kumhlangano who's the provincial administrator ngavoti. Uya-chair umhlangano kumbe singathi ngo obamba umhlangano lo in terms of ama-proceedings. Bese silandzelela futhi uthi u-town clerk uyabe khona kulo mhlangano, phinde kube no-chamber secretary osingathi nguye oncedisayo owe-council management xa siyenza ama-meetings. Uzabe ekhona encedisa ngama-logistics njalo ethatha i-record of izinto ezenzakalayo. So chamber secretary provides secretarial service to these meetings but is not an active participant. Njalo lo town clerk does not vote for the mayor.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzwana Cetshwayo Sithole uveza ukuphatheka kubi ngokwenzakalayo.
Idolobho lengathi sidlala ngukhomishina kodwa lokhu abacetshwa ngakho ubuhlungu esiyibobona ngabantu abangasoba koBulawayo ukuthi vele bazasimela bemi ngayiphi indlela. Yebo kungaba yivoti, but siyacela ukuthi lelo bandla elikhethiweyo ukuthi lisikhokhele uBulawayo likhumbule ukuthi abaphatha izikhundla kufanele kube ngabantu abadabuka khonapha, ngoba umeya nguyohlala ku-committee ye-development, ngiyohlala ku-committee futhi eyiyo ekhetha labantu, eqhatsha labantu ama-professionals. Sibona nje kuyukuthi i-displacement yethu thina njengabantu bama-Tweledon, especially abantu bakoBulawayo, lokhu iqhubeka isiya phambili regardless ukuthi ngubani okhona, as long as kufakwa abantu abanga.
Evumelana lo Sithole, isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana MacLeod Chawe uthi okwenzakala ekhansilini akumjabulisi.
Well, ukugcotshwa kwabokhansila bakoBulawayo kuhle, kodwa ke into eyiyona esingayizwisisiyo thina ikuthi abantu bakoBulawayo bathethe abantu abangalala zindlu koBulawayo abangamaloja, bazasikhokhela bathini bona labo bantu? Njalo labo bantu abanjalo ayisibo bantu be-region yonale, bazazazi njani izinto zakoBulawayo? Into eyenziwe ngabantu laba be-MDC ukusifakela abantu abangayisibo bala lezanu ngokwayo ayizange kwenze khona, this is nonsense.
Umanyano wamabandla aku-MDC Alliance athethe zonke izihlalo zekhansili yakoBulawayo ezingamachumi amabili lasificamunwemunye, njalo yibo abazazikhethela umeya abamfunayo phakathi kwabo. Imibiko esithe yafika kuZulu ikhomba ukuba kulabanqobayo abangasuki koBulawayo abathi bafuna leso sikhundla okusolwa nguZulu kanye lamanye amalunga amabandla e-MDC Alliance angamakhansila ale ukuba amagama abo alotshwe ngoba kungadala umsindo. Abanye bamakhansila babikwa belamacala kuthi abanye bavele abahlali koBulawayo. Ukansila owanqoba ku ward 3 okhangasela ukuba ngumsekeli kaMeya uThinashe Kambarima ubhekane lecala elisedale lesikwelede sekhampani kaloliwe iNRZ esedlula inkulungwane ezingamachumi amane amadola i-40,000 osekuthiye uZulu elokukhonona okukhulu. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.